Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2023 igama ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ngizozana nje ukuthi abaningi once they take ama drugs and they are high. That's when beziza amandla okuthi you know bavictimize abanye abantwana kumbe babe rough labanye abantwana.
Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye eziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo.
Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hhayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-African Union Summit e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi ocula ezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo unkosikazi Dorothy Amoyo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo ngomvulo owedluleyo. UWayne obekwe izolo emangcwabeni emvutshwa koBulawayo ubeliminyaka elithumi lasithupha 16. Umonakalo lo uthiye izakhamizi, ababalisi kanye labafundi behlulukelwe. Kulabanye abasola ababalisi ngodlame osolusenzakala ezikolweni, kanti njalo abanye bathi udlame lolu osoluvamile lwengezwa izidakamizwa ezithathwa ngabasakhulayo. I-Studio 7 ixoxe lombalisi omkhulu we-Founders High School, unkosikazi Dorothy Amoyo, othi ziningi izizathu ezizezibangela udlame ezikolo.
Kubuya buhlungu kakhulu kwabalisi bathe ebantwaneni, hayi it was traumatic. Sibili abantwana kubathintile, kubathi kulizile, especially the way afe ngayo egwazwa negelo. Kubuya buhlungu abantwana bebekhala vele from Tuesday. We never had our lessons with them. We asked for our counselors in the school, the outside, to give the assistance, especially to Iklasiaki, our first form for class 41. And then particularly it lost a friend here, Arnold. Oh, we are not in Sika Kusin of incident. Nansika Mbambi, so he was still alive when Batami was a roller, a 15 Arnold Mbambi, then Sage, he shed the Vesai of the Zamu Sop Liquid.
How
traumatized in Sana Dana like this. But he has. Is of course, they will point a finger, but just call up to them to. But this thing happens out in the community.
Akwenzakalanga bese sikolo.
No, it was way out of school. Kwakweni le after PM. Sebevele sebesiya ngkhaya ngama-past 5.
Esikolo linalenzani njengababalisi ukubona ukuthi abantwana abalwi esikolo kumbe libakhuthaza njani ukuthi bachiyane lodaba lokulwa?
Kuba lama campaigns like anti-bullying. Yes, I stand with you. Anti-bullying, not violence, not drugs. Because sometimes they look at other once they check out drugs and they are high. That's when there's this amount of, you know, victimize abanye abantwana kumbe babe rafu labanye abantwana. So we've tried through ama campaigns, ama group counseling sessions, inviting abantu, even the pastors have come, our address, our local police, really from time to time. Babuyabazokhuluma labantwana ne-violence, ne-bullying, ama-drugs.
Abanye bathi bona okunye okubangela ukuthi abantwana bangalaleli ukuthi kakusavunyelwa ukuthi badiscipline kumbe batshaywe. Angazi ukuthi kuliqiniso yini khonokho.
Ya, can extend ngoba khathesi can only talk to a child. Kwesikhathi mhlalise phansi likhulume uzame ukucorrect-a a-negative behavior. Omunye uyalalela. Abantwana ba-these days they are not like abakudala ababesithi umuntu omdala nxa ekhuluma sibili kamthatha serious. Abanye they make fun of it. Besides ibe kuzeni lokhu be siyabapanisha. Abanye wena baya-enjoy phansi. Of course we've withdrawn the road. But I think sibili laphana
liyabesaba abantwana yini ngoba kulezi nsuku sizwa kwezinye indawo kumbe kwamanye amazwe ukuthi abantwana bayatshaya ababalisi babo.
Siyabesaba kanje ungabona umntwana engoye umkhuze ubone efake okunye okuyi-resistance. Well, you think twice. Your life is more precious than anything. So yeah, 100% safe with our kids.
Unkosikazi Dorothea Moyo ngumphathi wesikolo seFounders High esixoxelayo kobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-36th Ordinary Session of the African Union Summit, oqhutshwa e-Addis Ababa kwele-Ethiopia. Etshela intatheli zindaba ngemva kwalomhlangano, umnumzana Vitorino uthe ubebonisana lomnumzana Mnangagwa ngendlela okungasizwa ngazo abokuza asebebuyela ekhaya. EliZimbabwe likhangelele ukwamukela izizalwane zalo kusukela ngenyanga kaNhlangula lapho amaZimbabwe exemption permits azaphelelwa khona isikhathi. Sixoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa ngalolu daba.
Akusikho into engasijabulisa magumede ngoba sibhekele ukuthi i-IOM ngabe yiyo esiza iZimbabwe, hayi ukuthi iZimbabwe isize i-IOM ngoba laba bantwana kayisiko be-IOM ngabantwana beZimbabwe. Siyazi ukuthi i-IOM iminyaka yonke ihlala isiza abantu akade behleli kwamanye amazwe abayizihambi ukuthi babuyele emazweni abo, ibanikeze imfundiso, ibanikeze nemadlana encane ukuthi baxhase ukuthi bayoqala imisebenzi namaprojekti athile lapho abasuka khona. So sivele siyazi ukuthi ayemilizongelelela kulolu daba ukuthi size iy'ngane zeZimbabwe ezi-afekthwe ekade zinezephu ukuthi zibuyele emakhaya lezi ezinyezele ukubuyela ziyoqala zihlale kahle. Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hhayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphaphisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathise.
Likubona kungayisiyonto entsha ayenzayo?
Akusiyonto entsha, akusiyonto emangalisayo, kanti futhi akusikho esikubhekelele ukuthi kusuke kuhulumeni welaseZimbabwe. Into esiyibhekelele kuhulumeni owaseZimbabwe ukuthi kunabantu asebesazi ukwenza imisebenzi eminye akade bengayazi beseZimbabwe, abanye banamabhizinisi, abanye kanti ngabantu abangenawo amakhaya, indawo zokuhlala. Besibhekelele ukubona uhulumeni sithi sesibeka umhlaba osikele abantu abasuke eSouth Africa akade bengenandawo zokuhlala lapha eZimbabwe ukuthi uma befika sizobahlalisa ndawana thile. Kanti njalo sesibhekile iy'ngane eziphuma ezikolweni ezizophindela eZimbabwe ukuthi zingamanani angaka. Lezo y'ngane lezo sizilungiselele ukuthi njengoba abazali bazo besuke eSouth Africa sebephelele yimisebenzi zizofika eZimbabwe zingenayo indlela yokuya esikolweni ngoba abazali abanamali. Sesibhekile ukuthi ziphuma kuziphi izigaba, salungiselele ukuthi sibamukele kunezikolo zeZimbabwe njalo sikwazi ukuthi basifunde noma bengehluleka ukuthi bakhokhe.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ntwandwe, 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 laml
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla kune izulu eliningi kulivika esabelweni seningizimu yemandebeleni osekulethe ithemba kuzakhamizi lokuthola isivuno kulandela ukutsha kwezilimo emasimini. Abanye sebelima kakutsha besithi besaba ukubulawa yindlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Kune izulu likazamcolo kulivika endaweni eziningi kulesi sabelo. Osekuthe izakhamizi sezilethemba lokuthola isivuno esingcono lonyaka ngemva kokutshelwa izilimo ezalinywa kuqala. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba uthi ukuphuza ukuna kwezulu kudala umonakalo emasimini. Ngalokhu uthi sephindile njalo ukulima ukuze athole okokudla lemuli yakhe.
Komunye umnyaka ngengalima mina ngo-February 21 ngalima sibili nje abantu sebekele njengakhonokho badela, but ngalima ngavuna ama-50 kg akhona 7. So bengungaku-advisa ukuthi abalenhlanyelo nxa insimu zabo ziqinile kabasiqinisele ukulima isikhathi sesekhona. Nxa bengasoli ukulima into ezinjengomumbu ondumba laba kuyasiza ngoba ungalima indumba kuyakunika imbhida kukunika inkobe then suzuzo kungumunja nyana uyabulokhu uqhuba usiya phambili.
Umnumzana Thembani Sifanda owesengezana ku-ward 14 eKwanda South uthi lanxabele sifiso sokuthi balime abaselayo inhlanyelo. Uthi njalo ngabe uhulumende uyaphanga aqedise ukwakha idamu letulumanange ukuze bavune lawa manzi ezulu.
Besike salima but ilokho izilimo zethu zatsha, so manje sesifuna ukuphinda ukulima. Besicela abadala kumbe ngaba sincedisa besinike inhlanyelo ezifuyeni, hhayi amanzi sesilawo sibili.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngezokulima ezansi emandebeleni umnumzana Mkhulunelwane Ndlovu ubeye ukuthi iningi lezilimo ezalinywa kuqala ikakhulu eGwanda lase-Bedbridge zatsha ngemva kokuswelakala kwezulu. Kusendlala ikomishini ye-National Peace and Reconciliation isebenzelana lomanyano wamabandla enkolo weZimbabwe Council of Churches iqhube umhlangano wamalanga amabili eGwanda labesifazane ukuze kuphunwe lamaqhinga okuvikela udlame lwezombusazwe kusiya kukhetho lwalonyaka. Unkosikazi Thandekile Sifanda olilunga lomanyano wabomama we-Women's Coalition of Zimbabwe uthi iningi labesifazane lifuna ukuphatheka kwezombusazwe liba lokwesaba ngenxa yezizathu ezithile.
Abantu babuya maybe balihlukumeze ezindlini balitshaya balithintile, so thinomama silokwesaba because sesicabanga khonokhwana okwakusenzakala kudala kubomama bethu labogogo.
Ukomishina noMakhawe Gwere uthi udlame oluqondiswe kwabesifazane kumele luphele ikakhulu ngalesi sikhathi kusiya kukhetho ukuze labo mama baphatheke kwezombangazwe.
Sifundisane ngezinye ingxenye esingazisebenzisa ukuthi singagqiba njani ukuhlukumezeka ikakhulu kwabomama abantwana ukubana singane singaqeda uhlupho lwesilalo olwe-gender-based violence.
Umgcini sihlalo we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selonare la uthi kubalulekile ukuthi kuvikelwe udlame oluqondiswe kwabesifazana ngesikhathi sokhetho ukuze labo baphatheke bekhululekile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga ulandela ngohlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana ubuhle benkosi Ngwenya, yena oziphilisa ngokudobha izibi njalo ekunhlanganiso ye-Waste Pickers Association. Usichasisela ngomsebenzi wakhe.
I-Waste Picking lami yi-source of livelihood yami engiyenzayo since eZimbabwe njengavele imisebenzi shopping yekho imisebenzi. Waste picking siyahlangana lama challenges ashiyeneyo, siyahlangana lokuyeyiswa lokuthethiswa ukuthi nxa usenze waste picking abanye bakuthatha nje ukuthi ngani awukwananga ikhanda mbinjani, kodwa ukuphila siyaphila. kona kunjikuti basikela imali ezidakiweyo besifisa ukuthi njengabe kuyayenza basihlanganisela kulathi sibanike ezethu izikhalazo zethu ukuthi thinayi besifisa ukuthi besithengile ngemali engaka isikhathi sonke lesi sisadobha thina besingakwazi ukuthi lanxa sidobha kule minye imithetho thile thile esiyabe siyiphambanisa and council i-city council yathi izibi zonke zakobulawayo ngezika-city council we-speaking is illegal ayikho emthethweni we-speaking njengingathayisana lo munye nje kokubophumlanothi laphana ugogo sebemthathela isaka lakhe lamaplasi ukhanye ugogo behambe evula amabhimu ebhodi evula amabhins ethatha kuthathayo sebembona esethwela isaka seligcwele baye bemthathela isaka lelane lamaplastiki bathi wona gogo abanye ogogo bayaloya ekhaya lokhu bhizi uphambanisana lemisebenzi yethu lapha etawuni ngokunye okubuhlungu angithi ngoba kundikhwaphana ugogo la emaedobha ukhangelela ukuthi lami kumbe zathingi lakuthiwe abantwana kumbe nzabhadala irenti ngoba imali e-west iyabhadala irenti iyabhadala i-fees ngavele uzironka kuhle kuhle ziyayenza into ezishiyeneyo bathi ugogo kayeloya ekhaya bona kodwa bezifuna zalezi zibi bona basemsebenzini ugogo kasebenzi kodwa nazama ukuthi aphile khwapha ezivini kodwa bamtheli ukuthi kayelo ekhaya kubuhlungu kaye
ngezinye indlela kutho ukuthi liyabathola bonke abantu abale minyaka etshiyeneyo abasebenza khonapho ukuthi lize libone ugogo semdala ukuthi ngabe uyaziphumulela
ku-west picking vele kule age zonke even ugogo le-20 something ukhona even ole-100 and something ukhona
kahle kahle imali liyithola njani lapha lingadobha lezi zibi
imali siyithola so kunjeke seyinga udobha ama-plastic and iplastiki utrega uyathenga iplastiki okuthiwa yi-TP nokuthiwa yi-HD ungadobha lezi uyathengisa etrega utrega kuthiwa usanegotiate iprice isikhathi sonke lesibe sithi 39 cents a-kg kuyadoja izigrepha kuyahanjiswa esigrephe yad 10 cents amazenge 20 cents insimbi kusiya ngokuthi yiziphi insimbi zakhona bazihlukanise ngokuthi zininja yiwuphi umhlobo wensimbi bathenga iphethi abanye lokho izigubhu zama-drinks lawo bane-price yabo so ukuthengisa yabo uthengisela different companies abantu bathatha into ezishiyeneyo
siyabona ukuthi inhlanganiso yemathebeleland human rights institute yalincedisa ukuthi kube le nhlanganiso eye-west pickers association ungathi lokhu kuyaphathisa yini umsebenzi wenu
laba bantu basuka basivula amehlo sasingakwazi ukuthi ngumsebenzi sasikade yakwenza nje ukuthi ungabulindela isawudo kubaba kumbe ulindela ezinye izinto ezincane ncane anti kodwa abantu laba basitshengisa ukuthi hhayi okwenikwenzayo lani liyacontributa kwi-economy yezimbabwe sasingakwazi thina anti bona basuka basike ukuthi hhayi kele kufanele ukuthi ubhale phansi phela konke okuthengisayo ngesikhathi esinje nithengiswa kungaba beninyanga isiyaphela ukuthi ubone ukuthi okuyikho okuhambelayo uyibuyini njalo lapha ngizaspenda okungaka lami ngisevi yayimathibenza i-institute of human rights ifule ingqondo engingakuthiyela abalaleli ukuthi singathini umsebenzi kawukho dobha lawo kakodwa lokhu dobha ubuthelele la uthengise impilo iqhubekele phambili thina abanye nge-west lay my sister sikhalele ukuthi ingelathi bazasikhombela ngomunye iminyaka bathi nampano business woman ye-west kumbe bazasebenzisa kithi sirecycla thina senza ama-dishi senza everything ye-west lay
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya ophila ngokudobha izibi ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.
Sibonge usithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane namhla abexoxa lo Buhle Benkosi Ngwenya. Sokulandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba lo Chris Gande.
Lingalithona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi
sawubona msakazi sawubona buthi Gande salibonani balaleli be-Studio 7
ungasitshela ukuthi imbiko
ethi kulomkhakha omutsha we-coronavirus osuqhamukile. Ukubona njani lokho?
Ngiyabonga umbuzo wakho, Butikande. Umkhakha omutsha lo we-subvariant XBB.1.5 umkhakha osusihlasele kwakathesi lapha e-Africa kukhanya ungikhona ufika, kodwa kamanye amazwe ubusumemethekile okuzwayo. Siyabona ukuthi bathwele nzima e-China ngale, kungakho ke sesihlaselwe vele. Khonkwana esasikwenza kwe-social distancing, ukusanitizer, wonke nje amanyathelo esasiwathatha ukuze sivikele umkhuhlane we-COVID-19 kusamele siwabuyelele kwakathesi ngoba sesihlaselwe. Lingakhumbula kahle ngo-2020 kwathi uqala ngabo-January, February kuvele sokukhanya ukuthi ususondela umkhuhlane kithi, kwathi kusiyachaya o-March wahle wamemetheka. So siyacela kakhulu balaleli be-Studio 7 ukuthi sizivikeleni kulo umkhuhlane.
Ele-China ngelinye lamazwe okuthiwa lilabantu abaningi kakhulu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela kumbe yokuthundubeza ubukhali be-COVID-19. Manje pho kuthiweni?
Inani labantu abahlatshwayo e-Africa jikelele nxa sesibambanisa amazwe wonke, angiboni ukuthi ledlula kumbe ngithi mina 30%. Kodwa abantu be-Africa noma babehlaselwe yi-COVID, nga ukungahlatshwa kwakubulala ama-Africans vele kwakumele kwaqede du. Njalo Butikandi, mina ngihlala ngizibuza ukuthi sahlaba sa-boost senza yonke into, kanti i-COVID yona ichene ngabi leminye umkhuhlane orinxa uhlatshiwe usala ungavikelekanga. Yiyo amaqiniso engithi mina kumele siwatshelane, sazi ukuthi sime ngapi siya ngapi. Ukuthi nxa mina nihlatshiwe ngithi sengisuka ngisiya kwelinye ilizwe kuthiwa kuya le PCR certificate, hayi akusahambelani, kumele ngiproduce i-certificate sami se-COVID se-vaccination, ngitsho ukuthi hayi mina hayi ngivikelekile. Njalo akumelanga ngikhangelele ukuthi ngigule mina ngivikelekile. Asazi njalo engxenye abezempila kahle babangasitshela ngcono bengacatshi ngomunye labo, ngoba nangizwe becatsha ngomunye bekhuluma ngokuthi i-severe illness and hospitalization. Hayi lokho bakukhuluma nje ngoba bakukhuluma ngenxa yokuthi mina abantu embasizayo lakhathesi ababanjwe iwona lo mkhakha omutsha lo ngabantu abavaccinethwayo abagcweleyo. Uthole umuntu esifa ngigciwane ubusuzubuza ukuthi kanti kuhamba kanjani. Singenza kanjalo kuzasisiza sonkeni nje ukuthi ngoba i-COVID njengoba sibona thina besicawa ukuthi siphelile, kodwa siyabona ukuthi siqalile futhi. Thina bese sijwayele kathesi bese sihlangana siqhawulane sizihlekele sihlale ndawonye sidle ndawonye, into ade singayenza iminyaka emibili edluleyo ngoba besichaya i-social distancing. Kathesi asisakwenzi ukwehlukana, omunye ahlale khatshana lapha omunye ahlale la. Umuntu vele ongabona kunika indololwane uyabona athi hayi umuntu lo kambingeleli kahle, yabo. Kodwa ke kuyinto eyikuthi ibisi new normal ngesikhiwa, ade siyiphile eminyakeni emibili lengxenye edlulileyo. So asiphumelane negcekeni, silwise isithalesi, sibone ukuthi siyangaphi. Nxa kuwukuthi kumbe sokule jovo omutsha ohambelana nomkhakha omutsha, kumele sitshelwe. Nxa sesitsheliwe kanjalo, kumele kube lesiqiniseko lakho ukuthi uma ngikunika umjovo lo uzavikeleka, hayi ukuthi hayi engxenye uzavikeleka kumbe awusozo awuzivikeleke, kodwa hayi abanye bayavikeleka. Asikho esikwaziyo thina ngemjova. Sasijova sisiye esikolo, abantwana babejova nxa bezalwa, bejove ngezinyanga zabo zezale eminyaka yabo. Nxa bangajova uyabo ungasela ndaba lokuthi nxa esiye esikolo khona ngale umuntu azahlala duzane laye ujovile kumbe kajova, ngoba uyakwazi ukuthi umntanakho uvikeleke. I-COVID ke yona yindaba, kungani ingelasiqiniseko leso sokuthi hayi nxa ungahlabi imjovo womkhakha lo, hayi usu right way.
Lo ke bekungumnumzana Vangi Malaba, ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi, ebesixoxa la ebuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lomculi wegospel uSikhanyisile Ncube Mpakatshana ephethe ama-single akhe asanda kuwethula. Untungamile Inkomo weStudio 7 uyalandisa.
Being a emsakazweni mphathi ngibingelele labalalele ekhaya ngokuzalwa ngizalwa eCholocho esigabeni seMakonekazini ngokuhlala manje ngiselupani esigabeni seChebechebe okwamanje ngilamasingi track angu-2 ngaphansi kwamampakathana gospel music eyokuqala indlela zakho esibili ukukhuleka kube sesiba nezimbili esingaphansi kwegrupu ebizwa ngokuthi isilangazelelo sezulu lapho engicula khona no-Oscar Gatsheli.
Abafuna ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola ngaphi?
Abangabe befuna izingoma bengangithinta kulezi inamba 062-851-1598. Izoyiphinda njalo 062-851-1598. Le ibengalibali ukufaka ikhodi ngise-South Africa okwamanje. Esibili bazothinta uSenziwe Chuma ongumaneja wami. Le inamba eyasekhaya 0786427-1211.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwe.
Kubalandeli emakhaya ngidlulisa ukubonga kuwo konke abasixhasa ngakho bengaphela amandla beqhubeke besixhasa njalo sizahlala sibahlonipha ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Ntungamili namhla ubesiphathele umculi wezokholo igospel usikhanyisile Ncube Mpakatshana. Singakehlukani izihlobo nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Umphathi wesikolo seFounders High kobulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ubelomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorini emaceleni womhlangano omkhulu we-Africa Union Summit e-Ethiopia. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu kwanamhla sokwanele. Olivalelisayo yimi owena uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Cherera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.